sicala sithi ukuthi abantu asebesemsebenzini abaqhathiweyo ngamakhampani okuthiwa yi-formal employment eZimbabwe la sebengaphambi kwe-10%. Kubuhlungu kakhulu ngaso sendaba ye-crime. Akucaci futhi ukuthi ba-retrenchwa kukhuliswa nokwafikiswa nangathi into yokuqala le esifuna ukuthidingisisa. Njalo futhi ungananzela ngazikhuma yikhampani njengeye-crime uyabona ukuthi kulezisebenzi ezinezihlala khonapho ekhampanini izisebenzi ezehlukathola kube le minyaka eminingi zihlala ekhampanini kade esingaze bethe bamiswa umsebenzi sibona uhlupho lokuthi baphuma bengakwazi bayaqonda zona zizabanye engxenye yabalazisi abanye bhoselemiza abalayo so baphuma besiyama but sekunanzeleka ukuthi bela nxa kungabhalanga babhada ibhathi leyo wathiwa uhulumende wayimisayo ukuthi ingabhadali besikhangele ukuthi loko kube yindlela ekumenza amakhampani ukuthi ngaleyo ndlela babe nemali abangayisebenzisa ukufanele seyizibekele ngalesi khathi esiphila kile impilo zinzima kanje akuvumi ukuthi abe bokulahlekelwa imisebenzi kalula kufanele masinya kungenele ingatsha zonke amanyenyeni angenele uhulumende angenele
ungathini ngekusasa yezisebenzi sesikhangela ukuthi kule mbiko yokuthi akhona njalo amanye amankampani angavala ngenxa yokuba lukhuni komnotho welizwe.
Okutshengisa ukuthi umnotho welizwe wethu awumanga kuhle ususenza ukuthi amakhampani bose adonse nzima amakhampani lawa lo mkhuhlane omubi singaze beke leso sigaba bona ngathi abantu abalula ukuthi bafukheleswele nezisebenzi ngokusihlupha khonoko uzabona abanye abanye bazaqhubeka bekwenza bebhada indawo zakhona kodwa sebefukhele izisebenzi eceleni and siyathi xa bezifukhele eceleni bakulezisebenzi yena zithena sefakezi abakhuluma ngayo ayisiyomali sikhuluma ngazo unyaka uyaqalisa izikolo ziyavulwa abanye ngabaqalisa izikolo ezintsha abanye ngabaqeda ufonkong abantu okanye baba ema-yunivesithi sokuthaa abantwana sokuletha le ngxabano nje okungasusani kuhlekile ngoba ngabo okulanjwa khona kuba nohlupho so ke sibona ngathi kufanele kuqiniswe sinale ndaba yeshupaka negotiating forum engenisa uhulumende ibuye ingenise izisebenzi ibuye ingenise abaqashi njalo nohlupho esazi likhumayo lokuthi engxenye okunye okungathi iyasiphazamisa ezibona ukuthi amakhampani athenga impahla impele raw material bathenga ngemali yangaphandle eMelika ngase bedingisa njalo umthetho ukuthi abathengise ngemali yalapho esithina i-RTGS khona khona sibona ngathi ngokunye kose okwenza amakhampani agcine engxenye engathi anyamba inhliziyo egcine engasakhona ukuqhubeka so engxenye kuhle uhulumende angenele labo ngase beyidingisa kube njengalokho and okhona kuna ukuthi izisebenzi ungezela abantu abajibekileyo ungezela kwesiwoso ezikaradeni kuzabuya futhi ukuthi kwenze ngalo ukuthi alisenzima so lezi zikhiwo ezinengi ezinye ezingathi azifatha abantu kuhle sezifuna ukusesha abantu ngenxa yendlala